uma nanzelela ukuthi lokhu sivele ukhetho luka 2013 kulutshwane osokwenzakele okuqinisa i-economy yelizwe, ukuqinisa imisebenzi ukutholakala kwayo. Unanzelele njalo ukuthi ngemuva kokunqoba kwezama i-PF kukhetho luka 2013 babethe bona bazatholisa abantu abafika inani elingu-2 million imisebenzi, kusitsho ukuthi bazakwenza imisebenzi emitsha efika i-2 million. Unanzelele njalo ukuthi imali eyokuncedisa evela kulabo ababolekisa imali emhlabeni wonke, i-IMF ne-World Bank, isiphile kumbe ngithi kayitholakali. I-IMF siyazi ukuthi lisifuqa uhulumende ukuthi kanciphise izisebenzi zikahulumende ezizo ezidla imali eningi engena ezikhwameni zikahulumende, ingahlayi entweni ezinjengokuncedisa ukudla kwabahluphekayo, izibhedlela nokunye okunjalo.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani kathesi uMongameli Mugabe uzenelisa na ukuthi atshele uZulu ukubana amvotele, njengoba engenelisanga ukuthi ethule khonokho ayekuthembisile ngokhetho lwedluleyo?
Okokuqala, uMongameli Mugabe kuzaba nzima ukuthi enze amarali ayenelisa ukuthi ahlanganise iZimbabwe yonke. Uzananzelela Chris ukuthi ngo-2013 wenza ukuthiwa ngama-provincial rally, okwakusenza ukuthi abuthelele abantu bonke i-province eyodwa endaweni eyodwa, ngoba kwakunzima ukuthi abhode ama-province wodwa wonke ngokuqala. Okwesibili, kathesi usekhulile njalo ukuthi ungakwenza lokho mbona kunzima. Okwesithathu, angiboni ukuthi iZANU PF lo President Mugabe bazalanda ukuphikisana okokhetho ngokuthembisa abantu abangakwenza. Ngibona ukuthi uzabuyela ekuthini adinge mhlawumbe nesilungu ukuthi ngama-excuses, abe elokhu edinga ukuthi ungagcona kuphi.